white discrimination iphela wonke umuntu uyabe esehle kuzo. Kodwa-ke esikubonayo khathesi ukuthi yoni lokhu ubandlululo lolukhona kalukapheli lusasekhona. Abanye abantu kubandlululo luba khona ngoba ngoba phela abantu abamnyama kungengama-Hispanic. Kodwa kule nto le yokuthi abantu khathesi kulo bandlululo ngoba i-opportunity ngikhuluma ngesikhiwa ngiyaxolisa, i-opportunity yokusebenza, i-opportunity yokuya esikolo kayikabi khona kwabanye abantu. Ilanga lalamhle ka-Martin Luther King lisikhumbuza khonokho ukuthi umsebenzi kawukaphela.
Uke watsho ngaphambilini kwalengxoxo ukuthi lokhe kulo bandlululo oluvela emapholiseni, kakhulu sikhangele abesilisa abansundu laba ukuthi bangani babandlululwa kulabanye.
Ubandlululo lukhona, sengivale ngezwa abaningi abantu abagadiswe izinto lezi besithi bona kwezinye isikhathi uzwa amapholisa besithi bona bayesaba abantu abamnyama, abafana abamnyama bayabesaba. Yikho kwezinye isikhathi besenza izinto lezi abazenzayo ngoba abantu kabathembane lapho nxa besetreatini. Into mele yenzeke ukuthi bona amapholisa onala amele la afundiswe phela ukuthi abantu laba abamele ababakhangelayo, abamele babaprotekte. Kwezinye isikhathi amapholisa akatrenwanga, akafundiswanga ukuthi benzeni nxa besendaweni. Into enkulu yukuthi abantu bamele baphiwe khonokho engithi yi-opportunity. You know, zikhona abantu besesikolo, abantu bebele msebenzi.
Kodwa kuyini okwaguqukayo kusukusela ngesikhathi sabo Martin Luther King Jr. lapho kulwelwa amalungelo oluntu? Sikhangela ukuthi imfundo sebeyenelisa yini ukuthi beyifinyelele abantu abamnyama la lemsebenzi lakho konke nje okuphathelane lezomnotho welizwe.
Hayi, phela athi ukhathethe kungconywana andikhathethe andisilo president African American usekhethwe kabili. Kuyatshengisela ukuthi istrategy iyaphambili xa kuthetha umuntu ongu-African American ukuthi aze ngu-president. Siyakwazi ukuthi abaningi sebelawo ama-opportunity la ukuthi baye esikolo.